Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Wande Tanonoka siliyamukela ke kuhlelo ekuseni lamhlanje emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Ntulikazi 2022 olamukela ngenjabulo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mahere usihambise intatheli izindaba u Edmund Kutsai emthethwandaba we High Court phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi otshadileyo wacitsha umtshado wakhe.
Soke kusho ukuthi kuloku ukukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani.
Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu phakathi kwemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni eHeroes Acre ayingcwatshwa akutsha ekhezi.
Hayi, uhulumende sisithwale senzima, especially thina esihola ngama-RTGS mawusiye emashobhu kuthiwa sithenge ngama-US dollar, but siphile njani nxa kunjalo akuphileki.
Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe esekufake abaningi esimeni esibi ngoba behola idola lona lelo elingafunakeliyo eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mahere usihambise intatheli izindaba u Edmund Kutsai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi otshadileyo wacitha umtshado wakhe. Amagqwetha kaMahere aweHoney and Blackenberg athi uKutsai kumele ahlawule uMahere imali ezinkulungwane ezilikhulu US$100,000 ngoba wamhlambaza uMahere. UKutsai owake waba ngumhleli wephephandaba leThe Sunday News ulobe udaba lolu enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini ethiwa Kukuriko News. Wafaka le mfanekiso kaMahere ehlezi losomabhizimusi okuthiwa nguye ayithandana laye yena esitshatile uNumzana Tinashe Murapata. Yena uKutsai ulobe enkundleni yeTwitter izolo esithi kasoze ahlawule ngitsho isent elilodwa ngoba elabo ubufakazi obukhomba lokho akuthoyo. Wengezelela esithi khona ezazikhihliza ezinye imfihlo zikaMahere ezitshengisa ukuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni eHeroes Acre ayingcwatshwa kakutsha ekhezi. Unkomo ubikwa watshela umndeni wakhe ukuthi ufuna ukuyabekwa ekhaya emathuneni alabazali bakhe, kodwa wayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe wala lokhu wathi kumele abekwe eHeroes Acre. Isimanga ukuthi yena uMgabe kabekwanga iHeroes Acre kodwa wangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba. Sixoxe lendodana kamuyi uSibangilizwe Nkomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga Kande. Indaba yokususa amathambo kababa uJoshua Mqaboko Nkomo eHeroes Acre eHarare esiwe ekhaya eSt Joseph Obiti ekhaya akusiyo ndaba encane. Okokuqala kutsho ukuthi khona laphana kulo mzali umama ugogo uMafuyane eceleni kwakhe lo baba omncane uSteven Nkomo. Soke kutsho ukuthi kuloku ukukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani ukuthi size siba kathi bonke belala ekhaya kodwa ngisho hayo ukuqala nguye umzali omkhulu onguye wayevele wathi ufuna ukuyalala phansi kwabazali so ke kuxoxisaneni lapha kusuka kuvuke yonke inkulumo keleyo so kusaxoxiswana asiyondaba emfitshane kumbe elula kuza kuthi ke xa sokusiya ngale ke ekuapplyeni kugovernment ke sokuzaba kenye indaba futhi so hayi sikusahanjwa kanti kusalungiswa kuyasetshenziswa.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamoyo uDokotela Joshua Nkomo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe sokufake abaningi esimene esibi ngoba behola lona lelo idola leZimbabwe lingasafunakali. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithingwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcishi ecubulana ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenze ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So kuyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga njalo uzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu emihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima especially thina esihola ngama-RTGS mawusiye emashobhu ukuthiwa sithenge ngama-US dollar but siphile njani nxa kunjalo akuphileki sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye isakamuzi umnumzana Peter Sithole yena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama-RTGS ngapha uziyangena eshop uthola funa imali yemelika asilayo thina le imali yemelika sazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza ngabe uyathi kumbe amasalari kube imali yemelika ukuze lathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashop ezinjengama-basic commodities ochukela labo south.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla osokusengezelelwa la ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andubana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlule kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kweZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna eleMelika kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube yena othi sokunzima ukuthenga izitolo ngenxa yokungemukeli idola leZimbabwe okwenziwa ngabosomabhizimusi.
Yebo kuliqiniso ukuthi kulezitolo ezingasamukela imali yaseZimbabwe zizamukela nje kuphela imali yangaphandle idola leMelika iRand leSouth Africa iPula yaseBotswana iEuro yaseEurope kanjalo kanjalo ezintweni nje ezihlukahlukeneyo akukhathalekile ukuthi yini into yakhona kuya ngokuthi isiphi isitolo. Xa kuyileso sitolo siyabe sikuthengisela mhlambe yonke into ethengiswa esitolo ngamadola aseMelika kumbe imali yangaphandle kumbe njalo njalo uthola ukuthi sithengisa ukudla kuphela, ukudla kuyabe kuyikho kuthengiswa ngemali yangaphandle kanjalo. Ngakho ke kuya ngesitolo ukuthi yisiphi njalo sithengisa kuphi, kodwa zikhona lezo sitolo izitolo esikhuluma ngazo nje.
Bona abathengisa imali yakwamanyamazwe ezidaladeni laba othiwa ngosiphatheleni beloku bekhona na? Njengoba sisizwa uhulumende esithi bazajeziswa bengabotshwa, bayabonakala na?
Lokhe ithengiswa imali yangaphandle emkambo omnyama, njalo kayisoze isuke khona lapho, awusoze uphele umkambo omnyama. Umkambo omnyama kawuqedwa ngomthetho lokuthembisa abantu ijele, uqedwa ngokuthi kube lezomnotho eziza kwenza ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki. Ngingene ebhenki yami ngifune imali yangaphandle engiyifunayo bangiphe, kungenzeka zona lezo zinto akula muntu ozaya emkambo omnyama. Baya emkambo omnyama abantu ngokuba imali foreign currency ingatholakali lapho efanele itholakale khona emabhenki. Ngakho ke ukukhuluma nje ngomlomo akusoze kulungise lutho. Ukuze imali ibe khona emabhenki kudingeka ukuthi ezomnotho zizale leyo mali ibe khona yangaphandle, kulwiswe i-corruption ukuze imali iye lapho efanele khona iye khona. Yiyo yodwa nje indlela yokulungisa khona lokho, hayi umthetho lokhulunywa usoze usebenze lutho.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona ngani udubo lolu lungaqedwa njani olokuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kungaqhakathekiswa dola leMelika? Kuyenzakala yini khona?
Imali bayisebenzisa abantu ngokuthi bayayithemba yini? Kayitshayelwa mthetho. Indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho abantu abakhala ngakho ukuthi imali yeZimbabwe kayamukelekanga, yikuthi kulungiswe ezomnotho zeZimbabwe ziyenze isimame iqine imali yaseZimbabwe. Ukuze kulunge konke khona lokho kuzadinge ukuthi ezomnotho zithembakale. Ezomnotho ukuthi zithembakale kudingakala ukuthi politiki ithembakale. Kanti kabantu asebedlule kukho kubenza bangathemba ukuthi imali yeZimbabwe ingasebenza ngendlela efana. I-history yokusetshenziswa kwayo ikakhulu kusuka ku-2000 kusiza ngapha, kwenza abantu bangayithembi. Kabasathembi bona laba basembusweni vele. Ngabe ngabathembi imali evela kulabo basembusweni layo kabayithembi. Ngakho ke asonto elula, kuzaze kugcine kufanele ukuthi kutshintshwe ipolitiki bona abasezihlalweni zepolitiki ukuze kuguqulwe izinto kwezomnotho. Ngoba nxa besesekhona bengathembakali, imali evela kubo kayiso zithembakale, ngokunjalo izahlala isiwa intengo yayo.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi likhuthaza abantu ukuthi balivotele ukukhetho oluzayo ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlala kahle elizweni lilandela iziqondiso ezimunyethwe lugwalo lwaleli bandla olwe Matebelele and Freedom Charter. Umholi webandla leFreedom Alliance umnumzana Samukele Hadebe utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo.
Sesizame sazama sacela sakhala sakhini kusobala ukuthi awudalelwanga thina, akukho esikutholayo, kasilalelwa kulokho esikwenzayo. Ngakho ke thina ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu siyachonela yiliphi lifa esilithiyela abantu abethu, ngoba kunje akukho. Yikho ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa, kuyimbuthano walabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina sizibambele sakhe umbuso ongcono osonipha abantu bonke, ongabandlululiyo njalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono. Usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlanganelayo walokho esikumelayo njengeFreedom Alliance uphikisana lakho ukuthi sisakholelwa ke ukuthi siyaziqhubeka sikhula lokukhulu khathesi ikwakha ingatsha zobumbano lolu zenhlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga, wakhiweke ingatsha kukhulise umsebenzi ngapha, uhaniswa ungeniswa ezabelweni, ungeniswa emadolobheni, ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi emhlabeni wonke jikelele lapho kuthola khona abantu bakithi.
Selingaphi ngokwakha lezi ingatsha?
ye ukwakha kukabili okuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlashandlela kwakunenge ofale kwakhiwe esithi thina amapolicies conferences aye police kuyakhiwa ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqhakathekileyo ngoba kunengatsha zakontanga kulengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungapi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 libona amathuba enu enjani lapho awokunqoba sesikhangela lamanye amabali
Freedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe. Asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu, bephakathi kwalolu daka. Belethuba lokuthi bangazenyula kulo. Akungeke kube njalo. Kodwa singalibalike ukuthi umbuso esingaphansi kwawo, umbuso wobudlova, umbuso osebenzisa ukwethusela, umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kumele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sisitheleyo ndlela sizahlehlela emuva hayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibabanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona iFreedom Alliance kumbe amanye la amabandla ngabe lisitha ozanu PF labo CCC lilokhe ligxile eMathebeleland kuphela kumbe lizasaba lala liye la kwezinye isigaba zeliso
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyathi siyagqiba umnyaka zonke indawo esifisa ukuzifika kizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na bala ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavutha kodwa ekugcineni kuyalumatha kwalekindawo lati sikhangelele kulokho ukuthi sabalale kabani hlangane labantu lapho ethola khona hlangane lezihlanganiso lapho ekuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo ngumbiko wenkululeko kaZulu ngumbiko wenkululeko yabantu ngakho akusoze sinuthane ngalokho engingakuthiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ikhoqoda isikhathi sisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni iFreedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume ngazo ilinye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile ngeFreedom Charter ukuthi indlela yethu lana
lo ke ngumnumzana Samkele Hadebe umholi webandla leFreedom Alliance obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo uhlezi elandula ukuthi wephula ilungelo loluntu Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi isibhedlela sakobulawayo esekusileni Medical Center sizaguqulwa ibizo sithiwe Joshua Mqhabuko Nkomo Hospital ekupheleni komnyaka. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court ulahlele kachana udaba lokuthi kwenziwe ukhetho lwama-by elections elizweni ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Hello, hello, Studio 7, linjani basakaza bahle, wonke uNtunga, uJonga, uKandamili, labo sithandekile mhlanga, uNkulunkulu alibusise, ngoba liyasethulela izindaba njengoba zinjalo, yabe ngikhulumile, hayi bakithi, bathu bosize ukuhlupheka izindlala eZimbabwe, kodwa akula lutho esingalitsho ngoba siphakathi kosize, hayi bakithi, siyezwa okukhulunywayo ngoba uNkomo, March, uNkomo bengasomthengisi, bezama impilo abantu bezimbabwe esithi yenifuna izimbabwe babe wayengusekretari sisegangeni wayengakwazi ukuthi uzamhlamukela njalo mfuna ukulitshela abatsha ngezwa lithi umfana omncane hhayi vele ngake amanzi le oyela kuhlangane funa ukulitshela iqiniso etanzania undabaningi kungakabe ngumgabi kwaliwa kwayehlukana kubomrogori kwayehlukana kugakabe kwayehlukana lina alikwazi sinethi esikwaziyo lanxa lingaze likubeke ebuhleni lithi umfana omncane khonokho akutshoyo kukhuphe umgabi watshaya unkomkhulu namhlanje uchamisa layo watshaya ukhuphe ikhu bayafana nje angiboni kulo tshintsho angaze alithathe lelani igama likhulumayo lama-distant enhliziyweni yakupresident mubithi okusengisa nje mhlophe thina sobantu asibalwa bantwana ngiyalizwa lithi mfana omncane mfana omncane lizakhala zimathosi lingazokhela amanabo umqondisi layo mfana omncane usibangilizwe layo sokuthi ukhulile khethana amabandla awenu azalisiza azalimela lale ndaweni lokho kuselikhalela ukuthi umbe njani vele sesihluphekile sihluphekile mfuna ulitshela iqiniso ngiyabonga ngithi hhayi unkosi alibusise ngiyabonga
izani lamanga ikuzama ukuncenga amasobhuku ukuthi ancindezele abantu ebathembisa ukuthi bazabaholisa abantu behlupheka kangaka elizweni amadokotela awaholi aphethe izimpilo zabantu amatisha kawaholi ayiwayenza uhulumende babe ngohulumende ngemfundo ababanika ingqondo zonke zokuhlakanipha zokubusa ilizwe zisuke ematitsheni kodwa abakwa kwanisi ukubapha ilungelo labo elikwanileyo bathi bazanika osobhuku imali ingabe ingeyani babathandelani osobhuku babenzelani okukhulu okudlula kwamaditsha okudlula kwamadokotela ngamangezano siyayazi izanu siphelelwe sizama ngendlela zonke zanu uphelelwe kuphelelwe sibilise ubutha lezibi ubone ngani uphethe izinto ezinhle kade uphethe izibi idoti ingcikeza siyabonga
ninjani ku-studio 7 siyalibingelela bantu bakithi khona ngapho yentungamile inkomo uyasithumela uzibala iindaba zezimbabwe hhayi siyazizwa ntungamile kodwa-ke mina ngesicelo ntungamile sokuthi nxa kuvuma enhlelweni zomsakazo we-studio 7 imbiko le siyithumela kuma odios kunganjani ntungamile inkomo ukuthi nidlale ngezikhathi zantambama ngoba kulapho siyabe siyithe gwaqa ku-studio 7 silalela ukuthi kwenzakalani kukhulunywani abantu bathini imbono yabantu ithini nxa liyifake ekuseni ntungamile umuntu wezimbabwe ekuseni ngesikhathi elizifaka ngaso ikakhulu ezesindebele ngabo-2 a7 hhayi vele siyabe sesiphithizela sesisemsebenzini sesiqhwanda ndoda ngoba vele isikhathi sokuthi uthi indlebe siyabe sisala ngoba vele siyabe siqhwanda lapho uvele kungela lutho khona mehlawumbe khangela ukuthi mhlawumbe ngingadubha imulidle kodwa ntambama siyabe sesihlezi sesisentshisa kushone kusenzakala sesifuna ukuzwa lokukhona yiso nje isicelo singumbono engilawo ama-audios esiwadlale ntambama le ndaba eziqakathekileyo ezitshisayo ntambama kakube yikho lapho eziphuma khona izicela ukuthi nizithathe nizizwe masinyane singakazizwa lathi ngoba okunye siyabe sesikuzwa sokuphumile kwamanye amafoni ethu lapha sizwe lani selikukhuluma kodwa-ke sikhangele ukuthi i-studio 7 isinikezi ezingaphansi kwamanzi indawo kodwa le ama-audios ifuna ukuzwa imibono yabantu bakithi sicela lidlale ntambama hayi isicelo ntungamile inkomo
Salubona basakazi be-Studio 7 ukhulumayo kungu-Ivan Sindebele nisesigabeni sakwaobhodo semsiriswiri na njengalokhu lami ngiliyouth lisakhula bengifisa ukuthi wonke amayouth uma kufika uthetho luka-23 lonke iyouth sambeni siyevota amayouth noma ngumzali ulabantu abakho belesithupha bephelele ngiwachiya umntwana ekhaya asambeni siyevota ngokuningi mayouth sambeni siyevota ngokuningi mayouth silethe inkululeko ezweni lakithi akwenzi ukuthi sibe siloku esichaphana lamabhoda sidloza ingwenya siya kwamanye amazwe sizama impilo asambeni kuphela thina siyevota ukwenza ukuthi silethe inkululeko ezweni lakithi. Nginawo ngiyabonga abasakazi be-Studio 7.
Yebo, da siyabonga Studio 7. Ukhumalo na MK, hayi siyabonga usilethele izindaba ezimnandi, hayi kuhle, siyancoma umsebenzi lwenzayo. Hlale lisilethele izindaba, ya bakuyovota mina abantu bavote kahle, ya bavote imithokazi, bavote imithokazi, imithokazi bawadi ezenza kahle izinto ezosikhulumela, bawadi ye-right imithokazi.
Ya linjani, ninjani u-Studio 7, linjani umama oseZimbabwe osemadobo emele isisi abakithi, siyacela licela likhuthaza abantwana balungise kahle. Sithwele nzima athe sukunja sizizwa ngalutho emasimini, sebexotshile nama-NGOs ayazi sekunzimeni. Umama oyumfelokazi, ngigcina abazukulu, hhayi kunzima abadala, kunzima shuwa. Asikwazi ukuthi senzeni, asisakwazi ukuthi senzeni, lokhu kunzima. Siyacela sibili bakhuthaze abantwana, libakhuthaze eZimbabwe yabheda.
Sabona mthwakazi omuhle, linjani? Ngiyalibingelela, mina ngingumoyo wakwenhlaba. Hayi ngiyabingelela nje umthwakazi omuhle, hayi siyabonga lokho elikwenzayo bakithi, ukugqugquzela abantu ukuthi bebekwazi ukuthi umthwakazi yilizwe lalo elizimeleyo elifanele lehlukaniswe ukuze abantu bephile kuhle, ngoba siphila nzima ngaliphahle khona. Siyacela ukuthi abantu bebambane lapho bebone ukuthi abantu bayanga. Siyabonga mthwakazi omuhle.
Linjani be-Studio 7 abahle? Mina ngilombuzo engubhekisa kumqondisi moyo webandla lemthwakazi. Ngiyamuzwa sibulusola kakhulu ubaba uNkomo, mina igama ngu-Witness Ncube. Usola kakhulu ubaba uNkomo lapha ngothi wadayisa ilizwe, kodwa ngoba phela uNkomo aleso sikhathi wayengumuntu njengabantu bonke, ama-mistake nxa sithi wawenze nangendlela akhuluma ngawo, ngandlela akhuluma ngayo. Kodwa-ke yina kunguye, wayezokwenza njani? Kumbathisa ucathi konke into azama ukuyenza uzoyikhona yini? Yazi umdala lo into ayikhulumayo leyo, ikhuluma into enzima kakhulu, ukhuluma into enzima kakhulu, ngoba into afuna ukuyenza namanje yena kasoze ayikhona, yena ngokwakhe kasoze ayikhona, and uzobulalisa abantu futhi ayibazombulala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyazi abanye liyakhala lisithi imilayezo yenu alizwa emoyeni, kodwa esikhathini esiningi okubangela lokhu ukuthi liyabe lithumele imilayezo yaba mide kakhulu. Nxa imide siyaswela ukuthi siyidlale ngesikhathi bani. Sibongile.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Kwezemelika, udaba lokucishwa komthetho wokuvimba abesifazane abezithwele ukuthi basuse izisu nxa befuna, lokhu usidla ubhedu. Ngenyanga kaNkwenkwezi, ibhentshi labehluli bomthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme lavumelana ukwesula umthetho othiwa Roe versus Wade osebenza okweminyaka phose engamachumi amahlanu 50, ivumela abesifazane ukuthi nxa befuna ukukhupha isisu bathole imvumo yakhona. Kwezinye izigaba zelizwe kubikwa amakhulu ezisebenzi zezibhedlela ebezisusa izisu abaselamsebenzi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere usehambise intatheli zindaba u-Edmund Kutsai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi wamhlambaza ngokuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi lokhe uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi ayegejwa ayefakwa kakutsha emathuneni ekhaya eKezi. Silugqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngowa fast 7.